Safasa pheli sizwe simnyama iwasafa
isizwe sabantu
yamula mola
ngani inkokheli zethu
wemaye wemolo Safasa pheli sizwe simnyama iwasafa
isizwe sabantu
yamula mola
ngani inkokheli
zethu Mamaya ngiyakhala Safasa pheli sizwe simnyama iwasafa
isizwe sabantu
alamula
ngani
inkokheli zethu Mamaya wemolo
ngani inkokheli zethu